Impela yami isikhathi ekubi sibi. Isikhathi ekubi ngoba lokho kutshengisa ukuthi umsebenzi wethu thina ezamasingane awuhlonitshwa lapho. Umsebenzi wethu nje sebesenta ama-student kube yiwo afunda endaweni yokukhululeka. Ama-students afunde ama-fees e-afodeka. Ama-students afunde engenakwesaba. Manje nxa kuyithi esibeka leyo nto kuye sekuyithi njalo esibotshwayo. Ngiyabona ukuthi labo ama-students abekhalele kithi lawo. Abe ngasela that freedom la baba lokusaba ngoba babekhayelele ukuthi singayithi sizabakhulula ukuthi kuthiwa yithi ngizabe isifethwayo abe sikhathele ukuthi
amalungiselelo okhetho lwe-SRC okuyiso isisusa sokubotshwa kwabantu laba ahamba njani lawo malungiselelo
ama-students laba abotshiweyo abangu-8 bangikhona bekumele besimele ezinaso kuma-SRC elections. So okwenzakaleyo ukuthi kube nama-SRC elections amaningi lapha eZimbabwe jikelele from Nasi, Umuntu University, Bindira University, Lufane State University. So sikhayela ukuthi kuma-university amaningi izinaso bekuyiyo ewinayo kuma-university lawo. So sikhayele thina sifuna ukuthi ku-SRC e-UZ kukhanya i-admin yakhona ibibona ukuthi ingayekelela lezinathu layo izanjani izawina lase-UZ club. So ba-treated that basis bayo-disqualifyan ama-students wethu ukuthi bengameli kuma-elections lawo ngoba bebebona ukuthi since izinathu biwina iZimbabwe yonke izawina njalo lase-UZ club.
Ngezinye indlela sebephumile yini kabasancintisi yini kumbe baya phambili ngokuncintisa?
Karethi, since they've been released on bail, i-UZT registered me to see kwami ukuthi beme kuma-SRC elections now. So, they are able to represent, they are able to stand for ama-elections now.